yenze kahle izimpacts ukuthi layo ike ikhulume ivusa iphimbo layo ngokuphanjaniswa kwamaparks awaseZimbabwe ngabantu ababuya bevela kwezinye izizwe ikakhulu amaChina efuna ukuzokwamayina endaweni ezivikelekileyo. Kumele kube zindawo lapho sigcina khona ezendle, sigcina khona izinyamazana nezihlahla namagusu azasinceda njengelizwe. Engathi yena kule mali kwezembiwo ukudlula ezinyamazaneni, kodwa akusoqiniso lelo ngoba ukumayina kuyagukuda umhlabathi, kuyadiliza njalo futhi kuyabhidliza ezemvelo. Kodwa ukugcina inyamazana lokugcina izihlahla kugcina imvelo lomganga wethu umuhle, njalo lokhu kuyasincedisa ikakhulu ngalokho esithi ngesikhiwa yi-sustainable development, ukuthi sithuthuke ngendlela engadali ukubonakala komkhathi lokuthi kube khona kuwandise into ze-climate change. So kuyinto enhle lokhu imela ama-parks ayo.
Siyake sibone inhlanganiso yakho iphatha indaba ezifana lalolu, kwande ukuphumelela yini? Kwande ukulalela uhulumende, njalo singabona kusenzakalani lapha.
Uhulumende kwezinye insuku uyalalela, kodwa esikunanzelelayo ukuthi uhulumende nxa sokusiya endabeni ze-mining uyasuka kwezinye insuku abe sengani uyaphulela izigodo endlebeni, abe sevala ngokuthi athi yena ukumayina kuqakathekile ukudlula yonke into. Okungamanga lawo nxa sikhangele i-trend esikhona umhlaba wonke, njalo sikhangele indaba ye-sustainable development, ngoba intuthuko iyabuya ngendlela ezonke, intuthuko njalo iyabuya ngendlela ezijiyeneyo. Akumelanga sibe ngabantu abagijimisa ezembiwo kuphela, ngoba lakho singagijimisa ukuziguguda zonke, kanti izizukulwane ezizayo zona zizatholani? Sizacina siba labazukulu abangakwaziyo lokuthi igolide into enjani, ngoba sesivumela ikakhulu abantu bezizwe babuya bafika babutha konke, kukanti bona emazweni abo bayakuhlonipha kule ndawo ezihlonitshwayo, kule ndawo ezivikelekileyo, abangenziyo khona i-mining yona leyo.